Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 22 kuNtulikazi 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwele ngabantu abalikhulu lasikhombisa izolo 107 laya ku-1820.
Lokhu kuqondane lokuthi nje abantu bengaze batshenisela. Akuqondananga ngitsho le ndaba ye-COVID-19.
Umongameli Mnangagwa sevalile njalo ilizwe ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus walaya lokuthi akusela muntu ozavunyelwa ukuphuma endlini kusukela ngo-6 ntambama kusiya ku-6 ekuseni.
Kube lamadoda azama ukuthi achumbe ukhansela ka-Ward 24 u-Arnold Batrai Dube.
Amanye amalunga MDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu babikwa sebecatshile ngemva kokwethuselwa phezu kohlelo lokutshengisela mhlaka 31. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwele laya ku-1820 izolo ngemva kokufunyanwa kwabantu abalikhulu lasikhombisa 107 belo mkhuhlane lo. Abalichumi lasikhombisa babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi abayisithupha ngabavele kwele Botswana. Abangamachumi ayisishiyangalombili lane bathole umkhuhlane lo khonapha elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abafuyanwe sebesindile kulomkhuhlane izolo bangamachumi amabili lantathu. Lokhu kukhweze inani lasebepholile laya ku-864. Asebefile bona balokhu bengamachumi amabili lasithupha. Umongameli Emmerson Mnangagwa sethule iziqondiso ezintsha athi zijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ezigoqela esokuthi kusukela namuhla akula muntu omele abonakale phandle kungatshaya ihola lesithupha. U-6 o'clock ntambama kusiya kuhola lesithupha njalo u-6 o'clock wekuseni okuthiwa yi-curfew ngesiNgisi. Kumbiko awethu leizolo ntambama, umongameli Mnangagwa uthe abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba njengakuqala, ngakho uthe umuntu wonke kumele ahlale ngekhaya. Uthe abavunyelwa ukuya emsebenzini ngabaqhuba imisebenzi ebalulekileyo empilweni kaZulu kuphela abafana labezempilakahle. Uthe uZulu uzavunyelwa ukuphuma kuphela nxa esiyathenga ukudla lokukha amanzi. Umnangagwa uthe njalo amabhizimusi lawo asezavunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avalwe emini yantambama ngo-3. Uthe njalo imikambo yokudla izaqhubeka ivuliwe, kuthi abaphila ngokuthengisa ababhalisa kuhulumende yibo kuphela abazavunyelwa ukusebenza. Wengeze wathi imibuthano efana leyo kukhonza kanye leyo mbusazwe kayisavunyelwa. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu eqoqa ukutshengisela mhla ka 31 kulinyanga phezu kokudilika komnotho welizwe ngenxa yenkohlakalo. Phansi kweziqondiso lezi, abantu abazabaleka kuma-quarantine centers kumbe abazathelela abanye umkhuhlane we-coronavirus bekwazi ukuthi balawo balakho ukuvalelwa ejele. Umbiko kaMnangagwa uze ngelanga linye lapho uhulumende azise khona ukuthi usevale amanyuvesi lamakolishi abesevuliwe ukuze kwehliswe ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Abafundi sebezaqhuba izifundo zabo ebulenjini be-intanethi bengayi emakilasini. Ukuhlaziya loludaba sixhume unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo. Yena othi uMnangagwa wayemele akhulumisane labanye abafana labaqhathi kanye lezisebenzi engakethuli izinqumo zakhe.
Ebese kukhangelele ukuthi uhulumende kufanele ebuze abamabhizimisi, abuze izisebenzi. Ngokuthi ngamaqembu phela amelele abanengi ukuthi njengoba silenkinga enje singenzani ukuze sivikele izisebenzi, singenzani njalo ukuze sivikele phela amabhizimisi angabidleki angavali aqhubekele phambili ukuze sivumelane ukuthi isenze njani. Okwamanje kasikwazi ukuthi uqondeni sesikhumbula nje ukuthi sokulithuba lokuthi njengoba kulungiselelwa ukujenisela ngendaba ye-corruption lokhu kuqondane lokuthi nje abantu bengaze bajenisela. Akuqondananga ngitsho le ndaba ye-COVID-19. Aluba phela indaba ye-COVID-19 ibesizahlala phansi, ibese sibuza ke ukuthi ingcitshi ke zithini, kungaba ngebe-WHO bathini, odokotela bathini, igcikwane leli lingaba liphuma ngapi, livelela kwabangaphandle yini, ingaba indaba yama-quarantine centers ethu akhona angamahle, kungaba emakampanini akulama PPE ayeneleyo akula kuvikela okwanileyo, kungaba izimota ezisetshenziswa ngabantu yikho sithola ke igcikwane leli limemetha kakhulu. Konke lokhu abantu asikwazi ukuthi kanti inamba lezi sikhuphuka kangaka zivelela ngapi. Nangu usekhuluma ke ukuthi usevala ke ilizwe ngokubona kwethu hayi akuqondananga le COVID-19 lo. Lokhu kuqondane lokuthathela nje abantu ilungelo labo, wethukile nje ngokuthi kulabo abantu nje abafuna ukujenisela ngendaba ye-corruption ekhona phakathi kwelizwe.
Amankampani amaningi siyabona ukuthi asevalile amanyama ofisi yawo afana labo iConnect ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe i-coronavirus. Lithini ngalolu daba njengehlanganiso yezisebenzi?
Sibona abantu babuthene emarenkini yamabhasi, sibona abantu nxa besiye emsebenzini bapakitshalene ezimoteni. Loba baqhatshi bengazama ukuthi bayafaka ama-measures emakampanini, i-social distancing, ama-sanitizer, ama-mask. Asikwazi ukuthi nxa umuntu setshayisile emsebenzini esesiya kuzubko eyahlala phezu komunye umuntu uyafika engalithathanga yini igcikwane komunye umuntu ongamaziyo lokuthi utshone ngaphi. Uhulumende uyehlulekile yedwa. Njalo nxa ekuqaleni sasithe khona abantu angazake bebulawe phela indlala besezindlini, awubanike phela ukudla. Uhulumende wathi ukhipha izimali sazizwela emaphepheni, abantu baphuma ezindlini baphuma baya emkambo bayathengisa lokhu lalokhuyana ukuze bezincede. Babuthana abantu ngokuthi abala hulumende kula muntu kade banceda, kade bengasoze befe ngendlala phela abantu besezindlini. So uhulumende wehlulekile yedwa, sibona engani nje lakhona okwakuzamayo okwamanje akusoze akuphumelele, abantu baza kufa kodwa abantu angazake befe phela besezindlini ngendlala. Sala nje ukuthi sikhethe phakathi kokubili ukuthi abantu kufanele behlale ezindlini, sina sikwazi ukuthi ezindlini kwangkhona kakuhlaleki phela abantu bengalakudla.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Sixoxe njalo lengcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Iningi labantu bebekhangelele ukuthi umnankagwa ekhiphe imibiko enje ngenxa yokuthi sesibone ukuthi inani labantu abagula ngomkhuhlane we-COVID lilokho lisanda, ikakhulu sikhangele abantu abathelelanayo lapha eZimbabwe okuthiwa yi-local transmission. So bekuvele kukhangelelwe ukuthi uzaletha izinqumo ezinjalo kumbe uza-announce ama-measures ona lawo okuzama ukuthi benqabele umkhuhlane we-COVID lo, ngoba siyakwazi sonke ukuthi eZimbabwe akula zibhedlela, the only solution i-prevention.
Kulokwesabela ukuthi singabona amapolisa lamasotsha echaya abantu ebahlukuluza njengalokho esesike sakubona esikhathini esedluleyo, ungathini ngalokho?
Mina engakutshela abantu nje ukuthi hayi, abantu kabahlale ezindlini u-6 ekuchayele usendlini, ngoba i-curfew lay izachayisa abantu abaningi kakhulu. Sibonile ku-lockdown yaqala laphana ngomatch ukuthi abantu abaningi babechaywa ngamapolisa lamasosha kuthiwa badingani phandle, kwakungela curfew ngesikhathini siyana. So okusekwenzakele kathesi ukuthi sekule curfew bangakuthola phandle babe abeza kuchaya, and sabazi vele abantu bamasosha lawo ukuthi abeZimbabwe banjani namapolisa. Wesikule nkulumo zokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela mhlaka 31 July. So kulabantu abacabangela ukuthi ama-measures la ngapha kulwisa i-COVID, ngapha njalo kulwisa abantu abazama ukutshengisela mhlaka 31, and kungaba one of the reasons why sebedecide ukuthi kube le curfew between 6 PM and 6 AM ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ophumela phandle.
Ukuvalwa kwemibuthano yezombusazwe leyinye etshiyeneyo, abanye bathi kujonge ukwenqabela ukutshengisela ukuqoqwa mhlaka 31, kanti bakhona njalo abanye abathi hayi, ukutshengisela khona esimeni esinje akulunganga ngoba kulakho ukumemethekisa lomkhuhlane. Ulubona njani lolu daba?
I think while this is umbangazwe abantu befuna ukutshengisela, kodwa ke akutsho ukuthi coronavirus kayikho. I think lo oyabefuna ukuyatshengisela uhamba esiyatshengisela ekwazi ukuthi ulawo amathuba amaningi okuthola ivirus nxa ezahlangana labantu abaningi. So abantu bamele bekwehlukanise bebekwazi ukuthi coronavirus ikhona, is real, iyabulala abantu. Inamba yabantu ababalala igciwane leli ikhula nsuku zonke. Kukathi njalo bakhona abantu abathi bona hayi, loba kanjani mhlaka 31 sizatshengisela ngoba singathabanga ngokwenza wa engababusayo elizweni. So bonke abantu bona labale yililungelo labo ukuthi bephume betshengisela, but kumele bebekwazi njalo ukuthi bazifake engozini ngenxa ye-coronavirus le. So mbona ngani ukuthi bethi kona imbuthano yezombangazwe yezama-church ayisavunyelwa? Ngezinye ke indlela zokuthi kona vele kungabi labantu abazabuthana kusiyafika u-31, njengoba bengike ngatsho eqaleni laphana ukuthi kona abantu abalimuke ikakhulu i-curfew lay yiyo ezachayisa abantu abaningi. Ngiqinisile insukwini ezilandelayo sizabe sikhuluma khona bemsakazweni sikhuluma ngabantu abachayiweyo ngesikhathi se-curfew, ngoba sengiqede isikhathi esiningi ngidokumenta ukuchaya kwabantu ngamasosha. Anytime kungaba le opportunity yokuthi amasosha a-deployer ebantini, akuswelakali bantu abachayayo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Amalunga ebandla le-MDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu babikwa sebecatshile kulandela abathi yikwethuselwa ngaphambilini kwelanga lokutshengisela mhlaka 31 kulinyanga. lanxa ibandla leli lingayisilo eliqoqa ukutshengisela lokhu lithi liyalusekela lolu hlelo. Sixoxele sikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chiroza.
Ngachuthi ngesonto ngesikhathi zantambama kube lamadoda azama ukuthi athumbe u-councillor ka-Ward 24 u-Arnold Batray Dube egedini endlini yakhe. Usile ngokuhlaba umkhosi kwayokuphuma omakhelwane unkosikazi wakhe labantwana bakhe. Labo abantu basebebaleka. Ngathi ukuthi lokhu into esingayikhangeleliyo ukuthi ingabe isenzakala elizweni elizibiza ukuthi likhululekile.
Wona amalunga ebandla athini ngodaba lokutshengisela? Babe bezahamba labo yini kumbe njengebandla kukhona elibakhuthaza khona?
Engikwaziyo enjalo angithandabuzi ngikuthi ontanga be-MDC nabantu abangasomagwala nabantu ababengasebenza sibili lenkosi uChaka ngoba abantu abazimiseleyo, amadoda aqinileyo nabomama abaqinileyo. Kodwa into esuke ihluphe yikuthi lokhu okusokwenzakale kubatray Dube akusiko kuqala, kukhanyani sungumkhuba kahulumende okhokhelwa ngubabumnangagwa.
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe lithi selimise okwesikhatshana umhlangano walo omkhulu owe-Congress obumele uqhutshwe ekupheleni kwalinyanga ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phukeni uthi babhalele amapolisa labezempilakahle bekhalaza ukuthi umhlangano lo ube sezigabeni kuma-provinces kodwa bakwala lokho. Uphukeni uthi umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amabandla ezombusazwe engasabuthani uzasebenza emthethwandaba oyiwo owanquma ukuthi beqhubele umhlangano ukuze bakhethe inkokheli entsha.
I-Congress ayisakwazi ukuqhubeka njengendlela ebesiplane ngakhona ngenxa yendaba ye-COVID. Into ekhona yikuthi sicelile ukuthi sibambe iCongress siyehlise ibe kuma provinces sizama ukuthi noma kanjani sikwazi ukuyibamba amapolisa hala siwabhalele kabili amapolisa siwazinikeza ama different options bala konke laba kwa health. So ke hayi kwase kuyacaca kithi ukuthi hayi sesiphelelwe indlela. Sibona namanamba abantu eqhubeka besifa. I-standing committee sihlale phansi sazama ngawo wonke amacebo sase siyabona ukuthi hayi ayizukuphumela le Congress. Ezifu besikwazi namhlanje njengoba ngikhuluma nawe nje uPresident welizwe uqeda ukuthi ama political gatherings wonke usewabhanile. Wonke akusela umuntu ovunyelwe ukuthi ahlangane ngezwepolitiki until asitshele ke le kubizama esilungu be further notice. I-COVID ikhona iyaphila, ake sivume ukuthi kunesifo siqale siphele lesi sifo.
Nxa lilokhu lisedlulisela phambili umhlangano we-Congress, lokhu kutshoni kuzikhundla ze-MDCT esalowo osaphethe isikhundla sikamongameli lezinye njengokwabekwa umthethwandaba.
I-judgment yathi umama uKuphe abize i-extraordinary Congress njoba enguye u-acting president ikuthatha lokho ku-constitution yethu. Into eyenzekileyo yikuthi isikhathi kwakuthiwe sibambe ngaso i-Congress sesi-expayile for umama uKuphe, even layo baba ukomithi mhlaka 31 kuya-expire and sesivumile sonke ukuthi hhayi i-COVID ayivumi ukuthi sibambe. So akulatheme expayileyo umama ukhuphu uqhubeka nge-acting president, ubaba ukomitsha uqhubeka ngu-chairperson, siqhubeka nasiyilokho esiyikho khona. Njengoba sengitshile ukuthi upresident welizwe usethe imihlangano yepolitiki yonke uyayivala, usuzobona ke nawe ukuthi sokulula ke ukuthi ikhodi nayo ibone ukuthi into esasithe abantu laba bayenze ayenzeki ku-acting president, usasengu-acting president until size sibambe i-OC bese siyamfaka uma ngabe sifaka yena.
Lilokhu lizawakhupha yini ephalamende amalunga alokhu eku-MDC Alliance solungaphila oludaba?
Laba bangakarikholwa siyathemba ukuthi bazothatha isikhathi benze lokho esikubiza ngesilungu sithi i-reflect, babone ukuqakatheka kokuthi sisebenzele abantu beZimbabwe njengendlela esathi sijoyina umhlangano sathi sizoyenza, singabi yilaba abasebenzela amaphokethi ethu noma abantu emhlanganweni. So ngiyathemba ukuthi bazori bayareflektha vele, bakhona sebesithintile bathi ha le nto siyayibona ukuthi ayayilunganga. Kuyalunga ke okuningi, bengisekhothi namhlanje ekuseni into engizwe ziphuma ekhothi from the other side ziyesabisa ke sizokhuluma ke ngenye imini. Kodwa hhayi, usuku nje ngosuku njengoba ludlula abantu abaningi sebeyavuleka amehlo babona ukuthi bebelahleke kakhulu ngokulandela lo mfolo. Kuqakathekile ukuthi balandele umhlangano wayo umuntu.
Umnumzana Khaliphani Phukeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi owayengumphathi ntambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo, uthi ukuze eleZimbabwe liphume edakeni eliphakathi kwalo, kumele ibandla leZANU-PF lisuke embusweni. Iphephandaba leHerald lona lithi inkantolo yale ukukhulula iziphathamandla zekansili yeHarare ezintathu ezetheswa amacala enkohlakalo. Abasolwa laba ngumnumzana Edmond Akairo, uMatthew Marara kanye lo-Aaron Tairira. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi, salibonani Studio 7 labo bonke abahlaleli. Ake lapha sesitshana namabonda ke thina sisakwazi. Nxa le into eyisabaliswayo ke manje right, njengona kuthiwa abantu asigqokeni asenzeni ama-sanitizer asenzeni konke lokhu, lo kanti uthini lo bantu? Akele sichazele kuhle lina elingani kuthiwa ladla kuhle amaphepha. Thina sisakwazi phela khathesi, sisakwazi sesigula ke la.
Ninjani zihlobo nabangani, ninjani? Ngibuhlungu kakhulu ngento eyenzeka eZimbabwe. Silapha nje siseGoli, siyahlupheka, sizama ukudinga impilo ngendlela ezihlukeneyo. Mina ngingudrayiva wezidumbu, ngiyaxolisa ukukhuluma lento. Siyaphathisa impahla ngabantu, sizifake lapho esizifaka khona. Kodwa hheyi, kubuhlungu laba bazozwa lomnyalezo. Impahla ziyahlanganiswa nezidumbu ezine-corona. Ngikhuluma kunje, lapho sengihambe khona ngishiya impahla akuqedi maviki mabili ngingazwanga ukubana kunomuntu osebanjwe i-corona. Manje udriver wethu omunye ubeshonile, sihambile ukuyombeka ekhaya, iyo le corona. Ngilusizi kakhulu ukubana bazongisola amanye odriver, kodwa yinto ekhona. Yithi sitransporta le corona siyifaka emdenini yethu esemakhaya. Lobo ungangiphathisa le ballpoint yakho, ngiyakwanisa ukufika ngichiya le corona. Hayi ukuthi kumbe ngithi ukuthi abantu bangasaphathisi, kodwa ngiyakuyisiboniso nje ebantwini. Ngibona kungenye indlela, kungangcono sizameni ezinye izindlela bakwethu. Singazaphi sazincindezela, sizinike umkhuhlane ngento ezincane. Asazi ke ikudla kwendlebe hayi corona sitransportile sengivumile bakwethu othola lo mlayezo angudlulisele phambili naye abe kwazi ukuthi kuphathisa liyasiphathisa kodwa kunabanye bethu abangamhloniphi lo muntu ofile ngoba siyafika eboda kube nzima ukuthi empahla zidingane emotweni umuntu afike ngale phambili avule aphosele phakathi ebutrolling yesidumo kulamalanga yonke into ephuma esibhedlela abazali nabobhuti nabosisi ayiqondile yonke into ephuma esibhedlela iyabe inayo le corona angazi singenza kanjani ukuthi bana lento siyicede kunzima bakwethu
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Wayengumongameli weLesotho ogenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Omar al-Bashir umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lokugenqula uhulumende owayekhona ngo-1989 eze engene embusweni. Amazwe alwela amanzi ageleza kumfula omkhulu uNile abalisa eEthiopia eSudan kanye leEgypt athi yasevumelene ukuhlala phansi njalo akhulumisane ngalolu daba. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga ePhalamende yaleli lizwe athi aphakathi wokukhulumisana phezu kwemali ejonge ukuphathisa amabhizimusi lozulu weMelika ophanjaniselwe impilo ngomkhuhlane weCoronavirus. Ngombimbitho uhulumende wethule imali engange-$2 trillion eyaphiwa amabhizimusi njalo izizalwane zeMelika zathola i-1200 umuntu ngamunye. Uhlelo lwakathesi lolu alukaziwa ukuthi luza kuba ngolwemalini lokuthi ngobani abazayithola limali. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi, thina sithi abantu bonke uqakathekile ukuthi banikwe izimali zona lezi abakhwalifayayo or abazifunayo ngoba abantu abaningi imisebenzi yaphela. Siyabona ukuthi akusela production, i-service industry yonke ihlezi phansi. Singakhangela futhi ku-entertainment services njengama sports lani okwakusetshenzwa ngabantu abaningi vele akula umuntu osebenzayo kathesi.
Kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bayithole imali?
Imali le iqakathekile ngoba incedisa i-economy ukuthi iphakame ngoba makungela abantu abathengayo labantu abathengisayo akula production akula zinto ezihambayo so i-economy yahle ibe devastated. So thina sithi uZulu wonke waMelika kumele ayithole leyo mali from 75,000 noma bangafika ku 99,000 usisiya phansi abantu bonke bathole futhi yona la ama 1200 ayinikwa o 1200 ayinikwa 2 months ago.
Umnumzana Tim Moringai sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCoronavirus eZimbabwe likhwele ngabantu abalikhulu lasikhombisa izolo laya ku-1820. Umongameli Mnangagwa sevalile njalo ilizwe ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane weCoronavirus walaya lokuthi akusela muntu ozavunyelwa ukuphuma endlini kusukela ngo-6 ntambama kusiya ku-6 o'clock ekuseni. Amanye amalunga e-MDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu babikwa sebeqatshile ngemva kokwethuselwa phezu kohlelo lokutshengisela mhlaka 31 kulinyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.